osokwenzakala tjengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa kutjengisa njalo ukuthi umthetho wasalungise parliamente kuphinde kutjengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezani uPF nxa befuna ukuhluthuna amandla njalo kovela sebekulungiselela khona lokho ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe ngumuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe khonoko ukuvala kuhle kutshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala into esivalwa la singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court iMalawi High Court ikhulume ngesingizi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent kusichu ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale ngaba soke basebenzise isinqumo umbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukucatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi zize zibe khona ukwenzela ukuthi amanye amazwe eyamukele leso sinqumo uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyamazi 11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa so lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali ukuthi nxa sokulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethwandaba thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo manje oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzane uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa vele siyakhohlakala into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime obuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yena leyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.